Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 27 kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazafanele bamkhamele lokho ngoba uDirector uthi aphume elandele ukuthi siyaqala ibandla lakhe kuyabe le filmi ngoba abantu abaningi sebekhangelele ukuthi amabandla abambani so ikhangelele i-alliance.
Ukufuthelana kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kupe kuqhubeka kusiba kubi.
AbeZimra babuye beziphatha njengabantu engingathi mina abala i-authority, abala mandla, bangabantu abatshelwayo okokwenza.
Omalayitsha bakomadlambuzi baba lomhlangano leZimra bekhonona ngokuthathelwa impahla nxa bengena elizweni bevela ikakhulu eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukufuthelana phakathi kukamkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kupe sokufike kusibanga esibi kakhulu, osokubangela ukuthi abasekeli baleli bandla besabele ukuthi lilakho ukudabuka phakathi nxa ababili laba bengasakhumisananga umlotha ngokuphangisa. Ukungezwani phakathi kwababili laba kuqeliswe ikumiswa umsebenzi kukamabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Bednego Bebe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokwethula amazwi angcolisa ibandla. UBebe lomgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo bakucele likankosazana Kupe lona eliphikisa indlela umnumzana Tsvangirai aqhuba ngayo imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phansi komthunzi we-MDC Alliance. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi ubona leli bandla lidabuka phakathi na.
Bebe, mina ngimazi nje umuntu engumuntu osebenzayo, iyasebenza kodwa njengoba bakwaphuma ku-MDC wasebenza laboNcube, wahluphana laboNcube basebuyela okwakhe sesiyasifindiwe azikhangelise sabona ukuthi engxenye kumbe kule zinto afanele aziguqule ngendlela asebenza labanye abantu. Kodwa ingxenye okwakhathesi nje ngayiphonga uhluphana nje khangelale lelo khetho yagcina sebesebenzisa ingabangoze yabo.
Bakhona abesabela ukuthi ibandla le-MDCT selingadabuka phakathi, kube lecele eliyahamba loTsvangirai, kube lecele eliyahamba lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kupe, ngoba sibonile lasemhlanganweni omise uBebe umsebenzi. UMakhupe kahambanga, umgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo kahambanga, kanti laye uBebe kahambanga, lanxa nje bonke laba bengamalunga ogatsha lwe-National Executive. Lila kona ukudabuka phakathi leli bandla ngokubona kwakho?
Angikhona, ngibona ngathi ngizabe ngizoyithuka nje imithunzi. Bazafanele bakhulumisana nomlotha ngoba uDirector uthi aphume elandele ukuthi siyaqala ibandla lakhe kuyabe le filmi ngoba into abantu abaningi sebekhangelele ukuthi amabandla abambani so ikhangelele i-alliance. So ungabuze ubone ngaphesi umuntu ukuthi uyaqala ibandla lakhe elinye eliphuma ku-MDC, hhawu uyabe le filmi yase yabambe lukho lethi isikhathi sokuthi abantu babambani. Ngibona ngathi bazakhulumisana nomlotha babambane.
Yona i-alliance le umanyano lo ubona uphumelela yini ngoba yiwo osuvuse umsindo emabandleni aphikisayo amaningi?
Into ekhona emfowethu ukuthi kupolitics vele into yokubambana izadala inkulumo, akusuke kuswelakala inkulumo. I-patriotic front yaba le nkulumo bagcina sebesebenza bebetshiyene. Ukubambana okwe-alliance kwakhathesi kukhulunywa ngabantu yizulu jikelele, ngalaba besiphana abaphezulu kodwa bazelokhu kuhle khuluma kodwa ngibona ngathi mina bazathintisana ukwenza umsebenzi wokukhipha iZANU-PF embusweni wendakazi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya izombusazwe sixoxelaye eseHarare. Omalayitsha abahlala esigabeni esithiyeneyo ePlumtree koMadlambuzi baqhube umhlangano leziphathamandla zogatsha lukahulumende olwezimra bekhonona ngokuthathelwa impahla nxa bengena elizweni bevela emazweni afana leSouth Africa laseBotswana. Umhlangano lo wenzelwe koMadlambuzi ngolwesithathu njalo ungenwe ngabantu abagoqela izinduna, izakhamizi kanye lamapholisa. Omalayitsha bebekala ngokuhamba besehliselwa impahla kuma roadblocks angapheliyo lokuthathelwa impahla abangena lazo. Abezimra bona bathe kabenelisi ukuguqula indlela abaqhuba ngayo umsebenzi ngoba belandela umthetho. Baphinde bakhuthaza omalayitsha ukuthi bebumbe umanyano ozabamela nxa belezikhalazo. Sixhume omunye wabangenela umhlangano umnumzana Thamani Ncube yena owake waba ngukansila wesigaba.
Ekunanzeleleyo yikuthi khona abezimra babuye beziphatha njengabantu engingathi mina abala i-authority, abala mandla, bangabantu abatshelwayo okokwenza. Ngoba bebechaza ukuthi khona bona hayi labo bayazwela usizi abantu bakithi laba abalela ukungena impahla, kodwa bebekhanya besithi khona basola kakhulu abameli bethu edale lephalamende kanye nabameli bethu bezinduna edale lesenethi, ngenxa yokuthi khona yibo phela ababumba lowo mthetho ocina ungasa usenqabela ukuthi khona kube lempahla ezithile ezingenayo. Kungakho ke nalowo mthetho abasayehli labo MP ukuthi bazochazela abantu ke ukuthi khona umthetho wona uvele usithini. Ngokokunye kunazeleyo ukuthi khona okunyade sicabanga ukuthi khona abavunyelwa ukungena, hhayi bekukhanya ingani besithaya eceleni bekungasilo qiniso.
Kuyini abathe kuyavunyelwa, kuyini okungavunyelwayo?
Okukhanya sibili babasithi akuvunyelwa agricultural produce, lokho esingathi khona izilimo, hayi lokho bathi khona akuvunyelwa. Then le mpahla yona leyi eyokuwoda bathi khona umuntu kufanele ukuthi khona abe ne-license ukwenzela ukuthi khona enelise ukungenisa impahla abe eyode e-South Africa. Then basebesithi khona hayi o-cooking oil labo kuvunyelwa i-4 liters per muntu, othukela ama-tosco ma-5 lama-10 kg per muntu. Kodwa okusuke kwaba sengathi kubuhlungu kakhulu ngalo mthetho ukuthi khona ipermithi yokuthi khona ingenise impahla zona lezo ithathwa emhlahlandlela kobulawayo. So uqine sokuthiwa khona ummeli wethu edale lephalamende i-MP kazame ukuthi khona adinge umhlahlandlela ukuthi kungenziwa njani ukuthi khona amapermithi lawo azothathelwa emabhoda. Njalo kwagcina kuba lokunye okunanzelelwayo ukuthi khona kuba ngengingathi ngama-search points angani maningi kakhulu. Umuntu uyathukululisa impahla eboda ethi nje ephuma kompani eboda ethi uyangena emgwaqweni wezibhambazi ethole nanga amapholisa la wathi thukulula khona loko cina kupromota i-corruption ngoba umuntu uyabe jahlile ekhatele ebesecina la esithi khona hayi bamba naso edrinki kumbe hayi bamba lapha lami ngidlule khona loko kuyapromota kakhulu i-corruption. So kuvunyelwe umuntu khona osethayo kasethe impahla zisethe kanye eboda.
Umnumzana Thamani Ncube isakhamuzisa koMadlambuzi. Lanxa sokusele inyanga ezine kuphela ukuthi umnyaka uphele, ugatsha olubona ngokuqhutshwa kukhetho lokhe lungakaqalisi ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Iningi lithi iZEC isiphuzile njalo ilakho ukwehluleka ukubhalisa wonke umuntu ofuna ukuvota. Yona iZEC ike yethula umbiko enkundleni yeTwitter ngeviki edluleyo isithi izaqalisa lolu hlelo kusikhathana esizayo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sipanda.
Mora ndaba lwenziwa abantu bezek benza ngabo molohulumeni wenza ngabo ngoba ngithe ngikhona leZimbabwe sesaxoxa ngalolu daba bathi bona abantu bezek besibabuza ukuthi no bona seve ready sebemelele nje ukuthi uhulumeni abanike imali ngoba bacela imali njengabo I think abethe 2 or 3 billion ukuthi bazame ukulungiselela uhlelo lokubhalisa abantu voter registration kodwa phela loba singathi kulilizwe eliphakemeyo voter registration ngeke iqale kakutsha isukela ku zero ngenyanga ezibithwane eziseleyo singafiki kungenzi ukhetho monani baza kwehluleka njalo baza kwehlulekile bese besenza into engakhanyiyo nje benelithi ukugcila ngale izani bisenelisa ukuthi igcile ngaleyo ndlela kumba abantu bangakholwa impumelelo yokhetho ngendaba yalokho ngibona kuyinto eqhathekile ukuthi kakhulu ukuthi abantu baqale sikuyikhangela kahle bayicubungule bakhulume ngayo
singabona na izek icina isebenzisa ivoters roll evele ikhona le esolwa ngumuntu wonke njengokwesabela kwabanye
ngibone ngani kungenziwa njalo kumbe bangasuka waphange bathi bona sebesebenzisa bayasebenzisa ivoters registration entsha kube bazaqhubekela besiya phambili kodwa besazi ukuthi ngeke benze into elengqondo njalo into ephumelele kuqene kusetshenziswa i-voter registration ezenza ukuthi abantu abaningi behlule kuvota kumbe kungaba yiyona leyi entsha bazama ukuyenza kumbe ibe ngendala ngibone ngani akulandaba ukuthi basebenzise yiphi njengoba sebephuzele kangaka ngibona nabo sezebenelisa ukuthi benze umsebenzi omuhle njalo babele voters roll emi kahle ezenza ukuthi abantu bonke beZimbabwe bathole ukuvota njengelungelo labo
Umnumzana Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube West Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko obe ukhona izolo akuse siwa
Lamhla ke ngilenhlanhla ngokuthi ngithole ubaba uEvidlela Ncube yena oyisikhulumeli senkosi uCrown Prince Bulelani loBhengula Khumalo. So ke siyakwazi ukuthi ke abantu abaningi bemelile kakhulu ukuthi inkosi izabekwa nini. Kodwa sibona ngazane ke ubaba Ncube uzasibekela kuhle. Baba Ncube lingalitshona njani?
Sitshonile nkosi.
Ye, kunjani khona ngapho bantu?
Hayi, sikancane kancane kathi ungathiwani bantu. Njoba singabusi, kanti umuntu ongavusi antudlimbu yangothi vele kuyadiwani.
Ye, kunjalo Ncube. Sizokuthola inkosi sitholakele, akusitheleke ukuthi kume njani khonapha.
Yebo, sitholakele inkosi, okwakhathesi isesiyinkosana esithi ngu-Crown Prince Bulelani Colleen loBhengula Khumalo. Utholakale endlini kanjube. UNjube abantu bazi mhlambe ilokithi leNjube kodwa uNjube ube ngumntana nenkosi izibulo likaLobhengula lapho eseyinkosi ulabanye abantwana abadala engakabi inkosi eseseyindoda abangeni esihlalweni nje abangenayo yilabo abazala nqa lapho wayeseyinkosi ngokunjalo inkosana leyitholakale kuleyondlu ekaNjube
Kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhathi sonke lesi belokhu bephendla abakwaKhumalo bekuhlupha yini?
Bekungahluphi kangako nje abantu bayasukuma kube lokuvila lapha nalaphana kodwa siyakwazi nje ukuthi le mibuso ngokuya singabuyela mhlawumbe eminyakeni engu-124 edlulileyo ingekho inkosi kwakulokhu kuhlupha ukuthi beze labo abafanele ukuthi bangene mhlawumbe kungase ngingene kuyo indaba yakhona ukuthi abantu bayizwisise ukuthi kuLobhengula izibulo emajaheni afanele ukuthi angene esihlalweni sobukhosi ngesikhathi eshona kwakunguNjube kungungubo yenja kungumphezeni kube sokucina usidojiwe bona labo bantu bathathwa ngamaphika ngoba ayesazi ukuthi babangangena esihlalweni bafuselele ubukhosi aya labo kwelaseKapa eCape Town babagcina khona ngale bakwahlala-ke uNjube uzwafela khonale abantwana bakaNjube uAlbert loRose baphenduka beza khona ngapha kwelakithi bafika bakha iqembu itimu yezwe lonke yona le siyaziyo ukuthiwa yi-Highlanders babotshwa njalo ukuthi baphendukeleni bathonisiswe enkantelo enkulu i-High Court yakoBulawayo babuyiselwa khona lemuva yingakho ke bazala laba abanye abantwana kuze kusike kuleli jaha eselitholakele namhlanje inkosana okufanele ukuthingeni. So yikho lokho kwakuvimba ngokuba nxa labana babengavunyela ukuphenduka kwakusisho ukuthi isihlalo sobukhosi sabo zonke sihlezi kanjalo.
So ke nxa sikhangela ilizwe leZimbabwe, pho kuzafakwa mthetho bani uze ukuthi inkosi ibekwe esikhundleni?
Ukuqala inkosi, nxa sifaka inkosi asidingi ukuthi uhulumende asincedise. Siyifaka ngokwesiko lethu ngokuba thina kwethu ubukhosi kabuphelelanga bungela nkosi. Izinduna asifani nabanye amasiko lapho izinduna ziyizwe ezinkulu. Kwelethu isiko induna kumele zidlulisele imbiko lokuthiwa ikureporter enkosini, ingwenyama yiyo ephezulu. Ngakho-ke sesisusa lokuyana okwe-colonialism okombuso oncindezelo, sesibuyisela okwesiko lethu esivele besilazi ukuthi thina sile nkosi. Siyifaka ngokwesiko lethu ukuthi noma ibhaliwe emthethweni weZimbabwe noma ngokho kwelethu isiko ibhaliwe iyangena kanjalo.
Ye, siyabona ukuthi kwamanye amazwe inkosi ziphathelwa ngurhulumente. Pho-ke lapho-ke kuzahamba njani? Awukezwa ukuthi kungasetshenziswa njani?
Inkosi ingeyabantu, inkosi yinkosi ngabantu. Ngokunjalo izazuza kubo abantu, bazayondla abantu ingakafiki esibangeni sokuthi iyondliwe ilizwe. Kuya ngohulumende okhona. Into kwakhathesi kayikabi khona emthethweni weZimbabwe ngendlela obhaliwe ukuthi ingavuka ihole. Asikukhangelelanga konke lokho, vela kujadlelanga. Okukhulu yikuphelelisa isiko lethu, sibe lenkonzo, sibe lomuntu ozaqoqa abantu, kungakhathalekile ukuthi bakulithi i-political party. Umuntu angaba kuliya iphathi lokuliyana loba kuliyana, uyabe engakhethi muntu ehlanganisa bonke abantu, uyabe engasapoti i-political party kumbe avimbele i-political party. Okwakhe yikuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene, njengoba vele kwakusenziwa emihleni yane edlulile esizweni sakithi.
Udaba lwethu luma lapha-ke namhlanje, Zulu kaNdaba. Ngithathe-ke leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Evihlela Ncube, yena okhulumela indlu yesikhosini yakoKhumalo. Oliver Lisa Moyeni, ngumthembo sithemba uGibbs Dube Silali.
Sivuseleli nguma sentulu amasiko.
Siyabonga Jahala kodube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumayigoke. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Mthabisi Onias owaye kuhlelo Mandela Washington Fellowship kulumnyaka. Umthabisi ukhangelele ukuphatha uhlelo eNAS ebambisana lomnumzana Gilmore Moyo okhangelele ukufundisa abontanga ukuthi bangathuthukisa amabhizinisi abo njani. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthabisi, unjani?
Ngiyaphila ndodana.
Singakaqali lokuxoxisana mayelana ngohlelo olukhangelele ukuphatha lo Gilmore. Masiqale lokuxoxisana mayelana ngomsebenzi wakho. Ubungomunye owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka, njalo nguwe owaqala i-ONV-TV. Awusitshele ngamafishane ukuthi kahle kahle i-ONV-TV yinhlanganiso enjani?
I-ONV, ibizwe ukuthi ONV-TV, ngathi thina yilibala lebhizinisi vele engiyenzayo angithi. Kodwa engikwenza online, okuyikho sokwenza kodwa imisibizo ukuthi ONV-TV, imagazini ekuthiwa yi-The Run-Up. Imagazini le yona ekhangelele ukubana i-reporter on ama-events ayenziwa ngabatsha abasakhulayo koBulawayo. Because nganginanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abatsha nxa besenza ama-events abo abatholi esingathi sina i-coverage yemedia enkulu. So osekusuke kwadima kakhulu balethi ONV-TV eliyona eliyilo mhlawumbe esingathi li-describe i-online platform. Kodwa imagazini esiyiyo esirana khona bathiwa yi-The Run-Up.
Kuhlelo lweMandela Washington Fellowship uhlangene labantu abatshiyeneyo abadabuka emazweni amaningi atshiyeneyo. Ukhangelele ukubambisana labantu abanjani ukuze uthuthukise umsebenzi wakho?
Ekuqaleni bengingaba tempted ukuthi ngisebenze kakhulu labantu abakufield yamina le TV. Kodwa kukhona okunye sekusuke kwenzakala. Ngaxhumana nomindoda oweKenya, yena wenza i-architecture, mina ngenza i-TV production. So besifuna ukuthi sihlangane sobabili, sihlanganise amakhanda senze mhlawumbe i-program entsha engahlanganisa umsebenzi wami lowakhe. Esingathi thina sifuna ukwenza i-cross continental collaboration, so sithathe i-advantage yeyali esuke yasixhumanisa.
Masixoxe ngancane mayelana ngohlelo lwakho oluzabe uphatha lo Gilmore and Nast. Awusitshele ngamafisha ngalokho.
Okay, so uhlelo lolu thina besicabangela ukuthi mhlawumbe singabelana nabanye abasha ababengenelisanga ukuthi behambe eMelika kule program yeyali ubana nje sabelane labo ama experiences ethu mhlawumbe lezi zinto esazifundayo lathi ukuthi siwatshele nje ngama experiences esathi manje ama experiences ethu mhlawumbe bengayelisa ukuthi be apply futhi labo next year so manje sibasize lapha abafuna apply kwa.
Ubona ngani izifundo zakho kuhlelo lweMandela Washington Fellowship zizasiza abontanga ukuthuthukisa inhlelo zabo noma bizimusi yabo na?
Ngingavumelana lakho ukuthi mhlawumbe esingathi ulwazi endlitholileyo kungenelisa ukunceda abanye abantu ukuthi bephathise amabhizinisi zabo ngendlela ezishineyo ngoba okuningi engikuthole mayelana namabhizinisi into ekade engakaze ngibona abangani bami bekusebenzisa. I mean izifundo zangikhona ila ziyakuvula nje amehlo ukuthi awu kati indlela ekade seza ngayo le bhizinisi yami ingani yendala mhlawumbe ngathi thina esifundile ngani ngokutsha kumbe ngathi kuphakeme mbijana esingathi ku-advance kancinyane but ngiyethemba ukuthi khona lokhu okuncane ngikutholile ngakuwabelana nabanye kungabasiza labo kumabhizinisi zabo wona la mancane abawenzayo especially kobulawayo.
Njengoba nonke bobabili wena lo Gilmo lisebenza kwezokusakaza uGilmo uphatha uhlelo lwakhe ithatha wena yona ephuma ku-ZBC wena ule platform yakho yasebulenjini i-On VTV ungathi uhlelo lwenu lolu oluzabe lwenzakala ngomnyaka ozayo lukhangelele ukusiza abontanga abalesifiso sokuba ngumsakazi kuphela na?
Thina sikhangelele ngohlelo lolu esingulenza lo Gilmo akuphathelananga kakhulu le ngathi thina industry yethu ye-TV but besicabanga ukuthi mhlawumbe singaku-generalize kube into e-apply-eka kuma-businesses in general.
Masigqibe uhlelo Mthabisi, isikhathi sesiyaphela. Uhlelo lwakho lo Gilmo luzabe lubiza malini ukungena njalo labo abalesifiso sokuthola olunye ulwazi bangakuthinta kanjani?
I-entrance fee kuyabe kungela mbonanti kungena mahhala nje abangenelisi ukungithinta kuFacebook yami uMthabisi Onias loba kuTwitter yami uMthabisi Onias ngenelisi ukuthi banikeze i-information abangayibeyidinga.
Hayi, ngiyabonga Mthabisi, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, bengixoxa lo Mthabisi Onias ophatha uhlelo olungaphansi kwegama On VTV ebulenjini njalo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulo umnyaka. Isikhathi esiphelile olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenesibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ani ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uziphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengisithi sikhangele indaba laleli inhloko yendaba emayelana ngomoya oyingcwele. Siyakwazi ukuba lindaba yindaba edabula amabandla njalo yindaba ehlukanisa abantu njalo lokumchasisa yena umoya oyingcwele kuba into enzima kakhulu ebantwini abaningi kodwa siyananzelela ukuthi umoya oyingcwele uyingxenye kankulunkulu vele khona kuyimfihlo ukuthi uNkulunkulu ubuthathu yena eyedwa. Lokhu yinto esinanzelele ukuthi obaba baqalisa ibandla la bafundi bakaJesu abayivele bekhona ekuqaliseni baba lokuzwisisa leyo mfihlo bananzelela ukuthi umoya oyingcwele wayevele khona ekuqaleni uNkulunkulu edala umhlaba. Njalo siyamnanzelela ukuthi namhlanje ngakhangela kumsebenzi amapostoli chapter ka-2 uverse ka-1 sehla kusiya phansi siyananzelela ukuthi yena but ilanga lePentecost selifikile babe bonke bemunye endaweni eyodwa kwathi dukuduku kwabuya-ke esibhakabhakeni okungani ukuvunguza kukamoya wesiphethetho kwagcwalisa indlu lapho ababekhona kwaba phezu kwabo imlini ezinjengomlilo zaba phezu komunye lomunye wabo bagcwaliswa ngumoya engcwele baqalisa ukukhuluma ngezinye indlini. Ngiyananzelela into abantu abaningi bagcina belisana ngokukhuluma ngezinye indlini sebesehluleka ukuzwisisa ukuthi umoya engcwele kuyini. Okokuqala njengoba ngikhulumile ukuthi umoya engcwele ayisolutho kumbe ayisonto kodwa uNkulunkulu. Kuthi ukuthi lokhu ukuthi awusisa khonoko kusibeka umbeka endaweni ehlukene lalokho abantu abajala ukuba lapho ekucabangeni kwabo. Okwesibili ngiyananzelela ukuthi umoya engcwele khanya esiba khona lapho uNkulunkulu nxa edala izinto, ngoba nxa lapho sihlangana naye kumsebenzi ka-chapter 2 le sihlangana naye kudabuka ibandla ele-New Testament, ibandla elitsha ele-testament entsha, njalo sihlangane laye ekuqaliseni kuGenesis chapter 1, uNkulunkulu edala izulu lomhlaba. Ukuthi kuyakhulunywa ukuthi umoya ongcwele nguye wayephezu komhlaba, evunguza phezu komhlaba, eletha-ke ukuthi kube lokuhleleka kwezinto ngendlela elungileyo. Ngakho siyafumana naye njalo la uNkulunkulu esungula ibandla elitsha, i-New Testament, singathi ngesilungu i-New Testament. Kwakule bandla elase liqalisa umsebenzi omutsha, lisebenza ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Yilo-ke ibandla eliqhubekele phambili kuze kube lanamhlanje. Laqalisa ngathi lazalwa ngomoya oyingcwele. Okwesibili, siyananzelela ukuthi umoya engcwele kuyenzi lutho ngaphandle kokuthi ekhokhelwa nguNkulunkulu, kumbe ngaphandle kokuthi ekhokhela elandelela uhlelo oluvele lukhona lukaNkulunkulu. Ngakho umoya engcwele kuyenza into zakhe eyedwa ehlukene leyinye ingxenye yobukhona bukaNkulunkulu. Singibona njalo ekhona uJesu ebuya lapha emhlabeni, shithi umoya engcwele ekhona esebenza empilweni kaJesu. Ngoba siyananzelela ukuthi ngelanga lapho uJesu ebhabhathizwa khona, uJohn umbhabhathizi uthi yena nabona-ke isimo sikamoya engcwele sinjengejuba lisehlela phezu kukaJesu Kristu. Wasesizili zikaNkulunkulu sithi, nansi indodana yami engiyithande kakhulu. Kusho ukuthi siyambona umoya engcwele ukuthi wayenjalo ekhona phakathi kwempilo yakhe yena uJesu ngokwakhe. Simbona esehlela phezu kwakhe uJesu, kodwa siyazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyachasisa njalo ukuthi yena uJesu wayelo moya engcwele engalamkhawulo. Ngakho umoya engcwele wawusempilweni yakhe engelamkhawulo. Hlangana loJesu njalo kuLuke chapter 4. Ilizwi likaNkulunkulu lithi uJesu ukhokhelwa ngomoya oyingcwele engena enkangala esiyathandaza. Ngakho umoya engcwele siyamnanzelela ukuthi nguye onceda abazalwane empilweni yabo nakukhangele ukuthandaza kwabo.
Kuyigqibe ngomthandazo mfundisi.
Siyabonga kakhulu namhlanje moya engcwele onguwe osikhokhelayo, onguwe oveza uJesu. Njalo siyakwazi ukuthi nguye olamandla okududuza, okupholisa izinhliziyo, okusilisa abagulayo, onguwo njalo osivezela uJesu. Siyabonga, siletha bonke abantu abalaleleyo ngegama likaJesu namhlanje. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu mntwana.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Madodana asewisile esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi, ingoma ethi yona Ithemba Lami. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli we-MDC lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Omalayitsha bakomadlambuzi baba lomhlangano lezimrabe khonona ngokuthathelwa impahla emngceleni yeZimbabwe leBotswana. Kwaneleke okwalamhlanje olifalelisayo nguNtsungamile Nkomo Lilane.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.